Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstat, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekaNhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichazisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isimo esingabantu esisakwe-experience mdala isasebenzisa imali yamagrini. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro zagcina sesiphenda besebenzisa ngokunobhiyela zicheki or ama-travel azicheki obaaziningi. So as long as i-politics yelizwe ikahambani namanye ama-politics amanye amazwe, imajethi yakhubeka iyinkinga, ilokhu i-stress, i-value likansikayo ukuthi imajethi bezitebhu ibe yimali le-value kulungiswe indaba zombangazo. So akusele kudintshele lokho nje okakusenzela imihlebo sokusebenzisa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka ichala phana uyenenda kuvuleka phana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu manje lokhu ihlela ngenxa yemisindo ekhona. Isikhathi ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe uthi uyathenga izinto uzidintanjani manje abantu abayifuni ngoba ekugcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala kuthiwa ibhondi nothi liwa every minute, kaliwe nsuku zonke. Every minute liyawa ebuseni ungathi uyatshintsha ireti yalo liqhathanisa lerandi leleyo yesidola uzathola lingenye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ilanga elilandela ngenye intengo, liwa nsuku zonke. Ubusukhangela-ke lempahla ezitolo lapho abathengisa khona-ke ngalo-ke idola lele kuthiwa ibhondi, uzathola ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha amathekxi, kodwa-ke ezitolo ezingane abantwana abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prizes. Abaningi asebekwenza-ke ukuthi babize intengo yabo-ke ngeyedola. Ubususitsho wona ukuthi hayi yesidola ngilayo, bese bekhakhuletha-ke bekhangela-ke irate yalelo langa-ke yiyo iprize abaza kuthatha yona. Abasathathi-ke ngayizi imidola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga-ke i-charger yefoni, indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hayi ngangelayo singakubizela 400 kumbe 500 ngebhondi, okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla edola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osekuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ichesha yakhona ayitholakali. Ngathesa ngikho khesi yakhileyo kuthi nxa sisiya ama-wholesale dayoda abanye bayala. So kulokhu kunzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngoba bethi khonana le i-RCGS yamafonini leyi bayayiyala abanye ngazezitolo bayala ukuthi akodwa izinto ngayo. Even nje nawe xa usiya kudla khonapha ezinkotokotweni abasayithathi imali naleyi sebeyiyala ezitolo. So sokulokhu kunzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle ngaphana sokulokhu sonokudinga ama-coins kumbe amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu omele adinga imali ayithenga leyo i-foreign card kumarandi ngamapula ukwenza ukuthi ayithenge impahla phandle kwelo nxa umuntu owodayo. sokuzobe kunzima ama sales sehlile mbe esezokuthengiswa sokwehlile imali athintele bezithola ngokuthenga
abantu abaningi babe kuthenga ngecheche bona labanayo so sokulobunzima ngapha umuntu ngathi ngiyamukela ikhokhethi yakhona leyiqeda ingamukeleki
kuphela wonke umuntu kathesi for sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba nisebenzela yikho amafemu seyavalo abantu bethenga ngokuyawoda impahla kubathengisa.
Ngakwelinye icele, uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco, kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba uhulumende ulemizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.